sile yefana ngoba wafola yomholo uphelele jwaleni anbizo professor umfoka langa tholele mote tjontje imali